Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 2020 ngukhasethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale bele-COVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane nendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Abakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagesi ahamba 2 weeks kwezinkathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza lanani njalo mina sesibuya ku-coronavirus kule cost.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zilolwazi COVID-19 kodwa zithi izoziso zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje kuzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebenza inkulungwane ezilikhulu ezisagalibili.
There are some lessons that we must draw from this.
Kusobala ukuba abathelelana iCOVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiyo yodwa into okumele yenze. Sihlole umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo umkhuhlane.
Land where there is COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi imfundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini emaphandleni, bona abayekethisa iziqondiso zenhlanganiso ye World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalomkhuhlane kumele ahlole. Kumele abantu bahlole sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolomkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba, yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uZulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lomkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Munye lana ekhulwini i-94%.
Unkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alila mali yonga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapho eTsholotsho laselubanele zisebenzela khona, into abasebeyizwile kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanitizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitize njengalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi nawuhamba njengase-Tsholotsho Business Center laphana, amashophu engawangenayo anzayimbone kusanitizwa ngoba also ba business bakhona babe khuluma ukuthi vele thina sile zinkinga zethu amagetsi ahamba 2 weeks kwesinkathi 1 week so sebenza ukuthi bebone ukuthi ama fridge ayasebenza landani njalo mina sesibuya ku coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele ukuthi kwakho ncabe siza ezindaweni njengabo dorobheni I'm going to go to the house. So now the school man in the coronavirus, which by Dala living says a living at Kaulanika Kuli cases under land line. I Konkana Gutu Lutu, Mutia Tauta, who won a wound, Amans are 8 kilometers away. Utu won Gutu, I Utu Loman's Lulu, Emakaya, and Chipan.
Echolocho, Jalo Elupani is interesting in school.
Escola, I will have a teach. Utu also will be a Bulletin scholar, as such like so called upon Levin, it's saying. Auto Lavantona le phande abayisebenze ngaphandle kwegedi bayasixoxela lani lani so konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right mina sithi izikolo sezivuliwe zivulwa njani singancedisanga isikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna mina izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana libafundisayo from umkhuhlane onjengalo i-coronavirus. So kunzima kakhulu sesibona abantu kulesi sikole etholontho lapha sike sabhala story ngakho abantwana abadonethelweyo lama sanitizer but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi ah lapha kulohlupho la ngcono mphathise lami ngale ndlela le ama sanitizer la
uNkosi Khona Dibithi ngomsakazo we-Community Podium TV limuzwe ixoxa lapho loMike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Loba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhalelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-C-Connection lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengayi emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lingami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UMongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe seWhite House ngoMvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu werally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19 wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni leLagos ngoMvulo lapho abazinde igceke lendizamshina. Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlalakahle yabantu ezifana lezempilakahle, ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizinisi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residence Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iye-primary le-secondary lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kuhlelo zamanzi lezempilakahle.
Besikhangele ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamu la isithupha akhangele uBulawayo kaseneli. So sikhangele ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangele ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ikuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana okwathiwa ama-cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders kuvela lapha ama-cushioning allowance. Kuqale kwathiwa sizayiphiwa i-$180,000. Imali leyo khathesi ngeqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingala mithi, sibona abayanga bayezikolo ezikahulumende ezingala izinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe lanxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emasoni Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu useneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo kawugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory lawo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa laye enguminista kamgabe bebulala besezinjalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2020.
Ilanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Unduna Nhlanhla yamangu endiweni ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yinduna yentaba dokumende emthethondaba waphezulu owe High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. Undiweni owelatshwa amehlo kulezi nsuku kweleBrithani uthi kuyamangalisa okwenziwa yinhlanganiso yeMatebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugura wawundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugura wawundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Ukhangela ubukhosi jikilili jikilili. Ungafika efela busi kumbe ngimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba inkinga esikolweni inkosi kumele ibe khona, inkinga eclinic inkosi kumele ibe khona, izilimo azithutshanga inkosi kumele ibe khona, kube lomkhuhlane inkosi ibe khona, imtshado inkosi kumele ibe khona, amangcwabeni emfeni inkosi kumele ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba, ake ngiqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu kalokhu. Nxa ngingakwenzi lokhu hayi babadube, ngaba ngcono ngigaxe ijazi yami ngibuyele lapho eNgilandi ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibiluzwe sibili kule ntungu nje yokuthi wathi ngimele abantu ibe induna yabantu kuyini.
Baba Dube ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa ntomdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okuningi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha, indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngilelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnangagwa ulungisa kuhle yini langodaba lokhu kwerawundi lolu osokuthiwa sokumele kugedwe abantu abangcwaba alabo bantu ababulawayo?
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni. Ilizwe leZimbabwe ngumuthi ungelicala elinje iZimbabwe yonke yabaphansi ngaphansi ngale wayikhetha leyo impi. Kanti uhulumende ukhe lithi isithunywa sethu kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu, khatshana.
Kumele kwenziweni pho ndiweni?
The transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi. Into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu mtata. Ngiyakutshela ngingachaya amathambo ukuthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le nto asifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sethi lapha ngenxa ye-GNU yana. Kuke asifuni ukubona into leli noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Lo ke bekungunduna Nhlahla yamangwe Njiweni yomango wendaba zinduna limuze exoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ekhasini leviwo yeNdebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Zisithi lokhu ukuthi la kuqhamuka kuminye imikhuhlane. Idolobho leli likusiba ngasesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli COVID-19 lingemuva nje kane weHarare eyiyo ekhokhelayo. Wanasasiya Ndlovu usejulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHarbour Cook Trust
isisize bakithi sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu esizinda asodincane lapho abathwali izibo omadimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwale izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omadimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasola plan ukuthi beyenze njani. Sebethatha izibu leziyana kunuke njini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokishini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjengefuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi service lana ihlale ikusame level. So endaweni eziningi ama residential areas sesireducile ukubutha kwezibi so we once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcinenini izibi zethu zenezo amaviki enalawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahla izibi mahlayana lathi fuel yethu njengekhansili kwesinye isikhathi yabe ingafikanga kwesinye isikhathi njalo siyabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Leli dolobho lithi njalo umthwalo okumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi kundingeko ezibi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Patrick Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai uriri rwechona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.